amakhampani lawa ajinja ngesilinganiso esiphezulu kulesabo siphatheleni njalo uZulu segijimela ukutshintsha khona ebona ukuthi akala ngozi yokuqilwa. Namhlanje idola lemelika belithengwa ngechumi lasitshiyagalombili ledola leZimbabwe i-$10.80. Omunye wabathole imvumo yokutshintsha imali ngokusemthethweni ongusomabhizimusi kobulawayo umnumzana Musa wenkosi Ncube uthi uhulumende uthethe inyathelo elihle njalo uZulu selakho ukutshintshelwa imali kungela kuqilwa.
Siyabonga inyathelo ethethwe nguhulumende ukuthi asinikeze amalayisensi okuthi sithrede ngemali. I think sokuzaminimayiza ukushota kwemali okwenzakalayo ngoba abantu abasezitridini nawe babauthi imali yonke and asikwazi lokuthi bayisanga. Ngiyathemba ukuthi lokutshontshelwa kwabantu sokuzawangcono cause sesiyenza into eziprofessional.
Unkosikazi Siphiwe Dambisa useke watshintsha imali kuBeirut Change uthi ubona kungela buqilo obukhona kodwa ethi ulovalo ngokubhala ibizo ethi mhlawumbe bengalandelwa bebuzwa ukuthi imali bayithathaphi.
Uhlupho engilubonayo siphuma ukuba lovalo nje ukuthi paperwork lesiyifilayo sengazombe sizalandelelwa sesibuza ukuthi kanti vele thina foreign currency ithatha ngaphi. Kukanti emgwaqweni ukuzitshintshela kube yimfihlo yakho uthi wena uhambile washintsha.
Oyisakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sindisiwe Bhangu uqathanise amaBeirut Change akudala lakhathesi ethi kungaba kuhle nxa engasebenza njengakudala.
AmaBeirut Change alungile sibili. Ngaye ngasebenza njalokho kwakusenzakala kudala. Ukuthi wawusithi nxa ufuna ukuthi uyentshintsha imali, wawumele ube lesizathu sokuthi uyantshintshana.
Laloba kulabanye abakhanye bethakazelela amaBeirut Change, umnumzana David Dlodlo othengisa imali ezitaladeni uthandabuze lokhu ethi kabasoke bame ukutshintsha imali labo ngoba kuyindlela abaphila ngayo njengoba imisebenzi ingekho.
Thina esiphumi vele esitridini kodwa besithola khona impilo thina ngoba akuthi msebenzi so indlela esisebenza ngayo thina ukuthi sibesithethela abantu imali.
Omunye osole lokhu ngumnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association ethi yena kaboni mehluko ozadalwa ngamaBeirut Change abantu bazabe belokhu bethwala nzima ukuthenga imali yangaphandle.
Ngicabanga ukuthi mina indaba yamaBeirut Change la sephiwe imvumo ukuthi asebenze ayisoze idala umahluko ongakanani ngoba abantu abasoze benelise njengabantu abazisebenzayo ukuthi bathole ama-US dollar ama-rand bayithenga izinto phandle.
Ingxenye kaZulu ikhanya ilokuthandabuza ukusebenza kwamaBeirut Change bethi ababoni mahluko ozadalwa yilaba ngoba uZulu elokhu ethwala nzima ukuthenga imali yaphandle ikakhulu labo abazisebenzayo. Kuthi abanye babone ulinyathelo elihle bethi akusela kutshontshelwa imali okuzaba khona njalo bafisa ukuba asebenze njengakudala. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.